sibonile umongameli ekhuluma ekhangele umumo okhona elizweni. Ukubalisile konke kusukela singathi kuma-industries ethu ukuthi ahamba njani, ekuphileni kwabantu ukuthi bahamba njani, lokuthi izinto zangona zihamba njani. Ngokubona kwami ngibona ukhulumile umongameli njengomongameli welizwe ekhangela naye akukhangeleleyo ukuthi ifisa ukuthi izimbabwe ibe njani, njalo umumo esikuwo umi njani ngalesi sikhathi. Njalo nangendlela akhulume ngayo ukubeke kwabasobala wakuvuma futhi ukuthi yebo ye ubunzima bukhona ngezizathu ezokuthi kube khona, ngoba kuthethe iminyaka eminingi ubunzima lobu ukuthi kube khona. Ngalokho asiyo into esingavuka sesithe namhlanje ngoba sekungene umongameli uMnangagwa sokuvuka kuphelile, kodwa kuzalunga ukuhamba kwesikhathi.
Nansi indaba Sibanda.
Singawubona indlela umnumzana uMnangagwa lezanu p f ababambe ngayo umkhonomi leze noto zelizwe, uvele wazi nje ukuthi kukhanye nganika bazi into abayenzayo kulesi sikhathi. Ngakho-ke kutshengisa ukuthi akulabo ubele nobungcono obuzaba khona. Selokhu batshoyo beqala nje sibambile iminyaka besithi kuza kuba ngcono, lokhu kungabi ngcono. Baqala bona bathi hayi lisinike the first 100 days zadlula, bathi 90 days, bathi 3 months zadlula, bathi 1 year sezidlulile. Sesisazi ukuthi phela lokhu abahlala besipromisa khona kukhanye ngani kakufika indawo. Njalo khangela ubona ukuthi kathesi kutshona kwayizolo benze njani indaba zemali, baphazamisa kakhulu ukusebenza komkhonomi. Kutshengisa ukuthi emqondweni lasengqondweni umnumzana uMnangagwa lohulumende wakhe bangani sebephelelwe sibili ngendlela enkulu. Lokho ukuthi bazathi bona kufanele kube lobunzima ukwenzela ukuthi kube ngcono kuyamangaza kakhulu, ngoba ubuzima bangikhona bufanele baziwe nguZulu weZimbabwe, babaziwa nguye-ke umnumzana uMnangagwa nabantu bakhe. Nihlale phapha ngendiza mtshina yakhe le ayithengayo eqambela abantu bamanga ukuthi ngiyakwelinye ilizwe. Sesibona phela nsuku zonke ezihlala ingeyakhe, kutsho ukuthi lanxa kuyukuthi uyicelile phela labantu abamnikayo balomuso omkhulu kakhulu, indaba engamnika imali yokulungisa umkhonomi, lokhu bemnika imali yendiza mtshina nje kuphela.
Nkomo, kuze kube nini kambe elisithi uZulu kumele abekezele, ngoba sesiside isikhathi uMnangagwa esembusweni kodwa akulalutho olulungayo?
Into ekhona lapha engayitsho Nkomo ukuthi ngikhuluma lo dokotela, udokotela uSibanda uyisikhulumele se-MDC ngoba efundile engudokotela. Sibe sesikuthatha thina ukuthi uhulumende naye yedwa ngokwakhe ungawukhangelela ukhokhelwa ngabantu abangama-technocrats abanjengodokotela ubani uSibanda. Angisho singafuna thina ukuthi sikhulume ukuthi sithi iZanu PF, kodwa sikhane nempela ukuthi uhulumende kabunjwa libandla kuphela, kodwa ubunjwa la ingathi izizalwane zalelo lizwe ezifundileyo ezikhona emahhovisini eziyizo ezicebisa ubani uhulumende, ezizo futhi ezicebisa ibandla leZanu PF. Ngaleyo ndlela mina ngokubona kwami laba abantu abakhona emahhovisini ukucebisa kwabo becebisa upresident uMnangagwa yinto abayikhandela ile usasa lethu lizaba ngcono, ngoba lapha sikhuluma phela kanye ngama-technocrats abantu abafundileyo yibo abasemahhovisini. Ayisikho ukuthi bathethe onkomo babajikela khonaphansi cebisani ubani ubaba uMnangagwa, but bathethe abantu abafundileyo njengodokotela uSibanda ukuthi asilungiseni umumo wethu wezemu-economy ube kanje. Ngaleyo ndlela abaningi siyakwazi ukuthi singabe kade silobuhlungu ngobunzima obungabe bukhona, kodwa phela lapha ingathi izicebiso esizitholayo nangethimu ebunjwe ngubaba uMnangagwa iyalaba abantu abafundileyo njengodokotela uSibanda, ngibona ukuthi kuzasincedisa kwelakusasa.
Dokotela Sibanda, kuyini okungenziwa ukuze kube le nqubela phambili ilizwe liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo?
Sivele satsho thina ngaphambilini ukuthi isimo somkhonomi lempilo jikelele kaZulu weZimbabwe ayisoze ibe ngcono xa kuyukuthi silokhe silohulumende ongathembakaliyo njalo ngeke athenjwe nguZulukazi weZimbabwe mhla esihlanganisela laba ngaphandle kwabanyamazwe abangabe befuna ukuletha izimali zabo lomnotho kweli lizwe. Imithetho efakwa ngurhulumente leyi etshintshayo insuku zonke, ukutshintsha izimali abakwenzileyo, lokuthi kukhanyekani ukhetho olwenza umnumzana uMnangagwa upresident, lokho lulukhetho olungavunywanga lwaba lokhetho lomsulo lomhlophe khonoko kwenza ukuthi kungabi khona le business eyodwa kuleli lizwe eqinileyo njalo eletha ukunotha isakha emsebenzi engazimisela ukuza kwele Zimbabwe.